uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa-ke icala selisiya ngale. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lombhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology. Angithi kebo qathekile njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwani ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenye bekudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi.
Ye, so ke singathi kumele kuphehlwe mbani konoko.
Bona ke bokuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bamachurches ngoba thina lathi khona mbe sasicele njengamasivi kusho sasithe kuye bokuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginingi asisakutholanga ngalokho. So kuye bokuqakathekile ukuthi izinduna zakomphakathi laba lamakhokheli amacawe amachurchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi laba amabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna. Kodwa kwesithathu kuyebe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo yithi esafelwayo yithi esaba ama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini nkomo?
Abazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenzeke?
Bona kuyathatha isikhathi nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhulumi even nge-ground wakule organization le azange ipile ngendaba ye-ground. So for the first time sebethe sokungakhulunywa nge-ground. So nxa sikhangele ngelinye ilihlo sokube le-progress ingabe incinyani kodwa sokube le-progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma nge-ground bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhlelo othile kuba le-first step kube le-second step asoze lifike ekucineni lingakathathi isibanga sokuqala.